Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 13 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya ku Congress kuzathatha isikhathi, abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap yokulungisa ama structures siqalisa phansi.
Ozithi unobhala jikelele webandla lesi-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi angancintisi kukhetho lwe-by-election lwenyanga ezayo.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe uthathe imali uphele etshone esegwanda uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisithwa.
Izakhamizi zeGwanda North azixotsha umphathisikolo weMacholo Moche Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi kuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo yokudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu ye-Africa Cup of Nations yona iqala lamhla elizweni lase-Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozithi unobhala jikelele webandla lesi-CCC umnumzana Sengezo Chabangu ubikwa esehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election olenyanga ezayo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole usethulele umthethwandaba we-High Court lolu daba. Uhambisa amalunga la ayenqobile kukhetho lwanyakenye kodwa uChabangu wabaxotsha edale lephalamende lakumakhansili. Amalunga la goqela awedale lephalamende amabili umnumzana Gift Ostalos Siziba. Wesigaba seChabalala phelandaba lo mnumzana Amos Jibaya owayenqobe kusigaba seMkhoba North lamakhansila amadolobho achiyeneyo. Kodwa uChabangu uthi lanxa efuna ukuvimba amalunga la kakayi emthethwandaba ukuyayethula lolu daba. Sixoxe loChabangu saqala kumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lesi-CCC liqoqa ukwenza umhlangano weCongress na.
I-Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. I-Congress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izibusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha, akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa. Nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akukhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama, akula leader, akula nkokeli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini, amaqhinga wonke ayenziwa enhlanganiso kumele avele ebantwini. Ibe yiyo iCongress ele final decision eza kuthatha isinqumo sokuthi inhlanganiso le izasebenza ngaluphi uhlobo, izasebenza ngayiphi indlela. So iCongress is very very important. So angila kuthandabuza ukuthi kule leader phakathi kwethu engasoke ifune iCongress.
Manje ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap eyokulungisa ama structures. Siqalisa phansi indlu, phela iqaliswa ku foundation isiyafika ephahleni. Singeke siqalise ngokufaka uphahla singakafaki foundation, singakafaki umduli. So siza kuyaqalisa kuma branches, sibuye kuma wards, sibuye kuma districts, sibuye kuma provinces, sesiyagcina ke kuma national. So iCongress seqalisile amalungiselelo akhona. Okuqakathekileyo ngokulungisa ingcebo zemali ukuthi zavela ngapi, lokudinga ukuthi ngoba nabazasincedisa kulelo kulolo hlelo loCongress. Okunengi umnyaka uqala kuyathi kusiyafika i-first quarter, second quarter, abantu babesephakathi kwendima yeCongress. So kuyilo ulimi lweCongress belungiselela ukuthi bahambe phela bayekhetha inkokheli zabo. Inkokheli zabo zikwanise ukuthi ziphiwe imandate 5 years ukuthi zikhiphe iZimbabwe kulolo hlupho esilalo okwamanje siya phambili.
Lo ke ngozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Okuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGwanda North ngolwesibili zixotshe umphathisikolo weMasholomoshe Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kakuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Ngolwesithathu iqula logatsha lwezemfundo livakatshele kulesi sikolo ukuyaxoxisana labazali bona abathe phinde alugqobe umphathi kulesi sikolo. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba eStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Abazali babafundi besikolo seMasholomoshe Primary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili uyatshela umphathi isikolo umnumzana Everson Sinyolo ukuba kuphuma phele kulesi sikolo ngoba engaqhubeka kuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinyolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda, bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamagama zethu uSinolo usebhelize isikolo seMasholomoshe ebesihamba phambili kulezinye.
Usinyoro, lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani vele ngathi into eziningi vele zifila lapha esikolo, akulanto e-right lapha esikolo. Usinyoro uyasihlupha emalayinini lapha kubogogo bethu lapho sithwale senzima usinyoro.
Mahlanhla mangaki sibuya sikhalaza ngesona. Miyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka isenzane senzane.
Usoro mina ngisahambile eGwanda South wayesezenya, ngiyasazi isitori sakhe sezenya samsusayo.
Thina sicela ukuthi nalisehlukanise kuphela.
Abathatha umuntu wabo.
Wathathani umuntu wenu sichiye. Lisithethele omunye bese lisibona ukwehluleka kwenu.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo ekomiti yabazali balesi sikolo. Othusinolo unguntando kayiphikiswa.
ungumuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana. So that is a challenge ukuthi you can't build anything ase omunye umuntu enjani esithi yena nguye wazi. So lawo umbono wakho ubufaka njani akutshele inkoni office lithe wena uyabufaka yiphi office uyabufaka uphi umbono yiphi office.
Usobhukwe Masholomushe umnumzana Love Mondlovu uDutsinolo liqili njalo ngahloniphi inkokheli zomdabu.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wakhe uthathe imali uphele etshoni esegwanda uyaqila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisitwa wayesithingona ngize kubhala ukuthi e-photocopy paper ne-R2 but kusidinga ne-R70 le ngeyani thina sifuna abenze mfundo basinike omunye e-master omutsha lo asisamfuna sisakwanisa usebenza layo bangamuyekela ephenduka la ngikhangethi kungaba le ngozi.
Ukansila kaward 1 ekwana North umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lise esikole esikhatshana ngoba abazali bengawelelani loSinyolo.
Okukhona ukuthi loSinyolo kakusebenzeni ngakuyaba le ndlela yokuthi atshintshe kuphela ke sibone ukuthi kuyiwa ngapha ngoba kubiza umhlangano lapha ezilongisa umhlangano wesikole abadala ngabasakhophareti abadala banengisebethetha abantwana babasebasa kwezinye izikolo ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo ku-200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ecaphane ecapha umfula.
Imizamo yokuxoxisana loSinyolo iyehlule kodwa umnumzana Sidney Sibanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi uSinyolo uzabanjwa ngamandla ukuthi ayephumula kusaphenywa udaba lwakhe. Kusenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi seMandebeleni kungenani lezulu elinensukwini ezedlulileyo. Abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4,762 inkomo esezibulewe indlala. UZulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo esikuba ukuze ziphephe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula eziphathelane lomnotho welizwe.
Ngitshona njani? Mina ngimebhumpala, organizing secretary ka-Ward 28 e-Country Park. Ngizakhuluma ngimele omama. Siyazibona intengo zempahla ziyakhuphuka mihla ngemihla. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abaningi okokuqala kabasebenzi nalabo abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi ukwenelisa ukuthenga impahla kusuka kube ngenye into enzima kakhulu empilweni zabo. Okuyukuthi kwezinye imuli bagcina sebengasathengi okunye esingathi kibo kugcina sokungani i-luxury begcine bengasakuthengi. Omama abaningi ngabomama abazimele bodwa abangalabo baba njalo abanye ngabomama abangekho empowered. Nxa sithi empowered ngisho ukuthi omama bangela okunye abakwenzayo ukuthi bazithuthukise empilweni njengabomama. Akade belokhe bekhanyelela ukuthi ubaba ngiyohambisa emsebenzini abuyela khona okha kutholileyo kuthenge okufunekayo endlini kusetshenziswe imali maybe kuthenga imithi lokunye okungabe kufuneka ezindlini. Manje njengoba umumo welizwe utsheke kanje suka kube nzima kakhulu kubomama njalo isihelo sikubomama. Umama uyathwala nzima abanye basebenze bephila ngokuwenza ama-peace job lapha nalaphana ukuthi babhalansise imizi yekhaya. Intengo yempahla le ngokukhwela kwayo kuyafanana kukhwela kwe-RTGS nempahla eziyabe zithengiswa nge-US dollar. Kungokunjalo iholo eliningi elabantu abasebenzayo labe kungama-RTGS even laba sesithi ngama asebesidla umhlala umudlanihlezi esingathi yipentsheni la ipentsheni kuyi-RTGS kusuka kube nzima kakhulu ukuthi ukuhlala ikakhulu emadolobheni sokungenye impilo enzima kakhulu engani sesikwenye linye ilizwe elingayisilolelela kithi.
abantu bayathola yini usizo kuhulumende kumbe kwezinye iziphathamandla ezikumphakathi?
Njengenhlanganiso bekungakabi khona kangako okukhona ukuthi kusizakalise omama laba nemakhansilini. Abakhansila angenileyo khathesi besingakaze sibe lenhlelo ezinjalo ezincedisa omama ukuthi bazithuthukise. Kukanti phambilini eminyakeni edlulileyo bezikhona inhlelo ezikhona ezibuye lezinye izinhlanganiso ezimbalwa nje ukuthi omama bathole ukuncediseka. Ngizanika u-example njenge-Africa Ahead yabuya yancedisa omama ukuthi bangene emaqembini bafundisane ngokuhlanzeka, bafundisane ngokugcina imizi yabo, njalo bafundisane ngokutshayelana esingathi ngumkando, kube betshayelana imali kumbe betshaya imali bebuthelele besuka lapho bayishiye sebesenza ama-project abafunayo anjengokwabo-dishwasha, kwenza ama-detergents achiyeneyo. Kuma-project wona la kukhanya omama bayakuthokozelela kakhulu ngokuthi kuyabalibazisa okokuqala. Okwesibili, kukwenza babe lobudlelwane bona njengabomama. Okwesithathu, kubenza bagcine izimuli zabo ngemali zenezi abazitholayo kuma-projects wona lawa abayenza amancane. So ngikhe ngithi ngathi omama bathola ukuncediseka khona kuma-projects wona lawa abafunda ukwenza ama-detergents, labo kwenza ama-crafts okwezikhwama lamangqongqo yikho abazincedisa khona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala obona ngokuqoqwa kwenhlelo kuward 28 eCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba siqoxa lonkosazana Nonduduzo Ncube. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungaqala ngokusitshela ukuthi ekulobeni lapha ngeziphi ingwalo osuzilobile njalo ungathi zihamba kahle yini, ziyathakazelelwa nguZulu?
Yes, kuyathakazelelwa kakhulu. UZulu sengitshengisele isupport enkulu kakhulu. Okwakathesi ngilengwalo eziwu-4 but kulolunye oluphumayo kathesi ngoJanuwari. Ezimbili zakhona ngezesiNdebele, umhlaba ungihlanekele, lelinye lithi buchitheka bugayiwe. Then kube sokusiba lelesikhiwa elithi All Their Flaws, The Life Steamer. Lona-ke lile sequel yalo ethi A Widow's Curse, yiyo ephumayo kathesi ngoJanuwari.
Ya, ungasitshela ukuthi ekulobeni lapha kuyini kahle kahle okukhangelayo esingathi thina ngesilungu okuku-inspirayo?
Mostly you find ukuthi inspiration ibuya from izehlakalo ezikhona empilweni xa ngiphila kimi kumbe abanye abantu nje engiphila nabo, kungaba ngumakhelwane, kungaba ngama-colleagues kumbe abangani. So isikhathi esiningi inspiration it comes from zona lezi zinto eziyabe zisenzakala. Uyabona kwesi sikhathi kuyayenzakala ulutho ubusulubona and then you're inspired to write a story, sikhule from that particular event. So inspiration vele isuka from ama-real life experience.
Sizwa kuthiwa njalo nguwe oloba umdlalo lo olabo Madlela. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uthiwani njalo utholakala ngapi?
UMadlela Comes Home, yona-ke idlala ku-ZTN Prime, etholakala ku-DSTV Zimbabwe. So iyo idrama engiyibhalayo kwakathesi idlala mostly idlala ngolwesibili ntambama ngabo-7.
Ungasitshela ukuthi manje kumdlalo wona lo bawuthakazelela yini abantu njalo uhamba njani? Singathi thina ukhangelani kakhulu okwenza ukuthi abantu bawuthakazelela?
Abantu bawuthakazelela kakhulu ngoba ukukhuluma most of the time there is ngitshela izinto ezenzakalayo ezimulini. Main character yethu ngumadlela obviously, but silamanye ama supporting characters akhona abantu abo sithandazile labo sipikiri labo gogo nasinkingi. So ikhuluma mostly ngezinto ezenzakalayo ezimulini khona lapha, ezenzakalayo. It's a comedy but drama at the same time. So ilokuba i-comedy, ilokufundisa, iloku-entertaina wonke kundawonye khona lapha.
Yesizwa njalo kuthiwa ungusomabhizimusi, ungasitshela ukuthi kuyini okwenzayo?
Ngivule ikhawashi karesi ngo-December. Ikhawashi isasentsha sibili ngoba ayikakwanisa inyanga, ayakwanisa inyanga kuvikile ebuyayo. So hayi yona iqhuba kuhle sibili. Sayithi sabona nje ukuthi yenza njani, kodwa hayi uBulawayo nje ngicela isupport enkulu kakhulu. So ikho engikwenza ebakathini.
Wena ungosakhulayo ungasitshela ukuthi ukhangeleleni elakusasa ukuthi uzabe usenzani?
Ngikhangelele kakhulu ukupromota isiNdebele in terms of literature, in terms of entertainment, ukuthi nje anti yakwazi ukuthi elizweni lethu izinto vele ziwomile, especially i-Africa ayinasupport kangako. But ngikhangelele ukuthi mina lami izadlala indima yami ekuthi ngipromote ulimi lwethu, ukupreserve ulimi lwethu, ngipromote i-entertainment sector yethu khonapha koBulawayo nakwezinye iindawo ezigoqela uBulawayo, emakhaya, konkayi, Cholocho, konke kusiya Baby Gwanda Plan. So ngikhangelele ukuthi umsebenzi engiwenzayo uzaba ne-impact not only ebantwini nje ababe bekhonjina umsebenzi wami, but ngikhangelele ukuthi uzaba ne-impact nakwamanye ama-artist asele khona nabanye abasakhulayo. So hopefully eminyakeni le ebuyayo ngizaqhubeka ngisebenza lamanye ama-artist akoBulawayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli ukhuthaza ikakhulu ontanga ukuthi ngesikhathi lesi iningi likhala ukuthi akula misebenzi lokunye okunjalo, kuyini abangakwenza?
Advice yami ukuthi bakithi akula muntu ozasinceda. Akula muntu ozasinceda, the more uhlala the more isikhathi sihamba. And empilweni akula nto isikhathi is something that you can never recover, no matter what, you can never recover time. Once it's gone, it's gone. So into enkulu ukuthi usukume wenze khona okho okukwanisayo. Siyafika isikhathi sokuthi ungafaka i-discipline kwi-commitment, fakele hard work, kuyasebenza ngoba singabe silokhu sihlezi simelele ukuthi kube khona umuntu ozasinceda, kumbe kube khona i-institution or i-political party ezasinceda. Sizaze siguge silokhu sihlezi. So the best thing ukuthi usukume, usebenzise izandla zakho, udle isithukuthuku zakho.
Lo-ke ngunkosazana Nonduduzo Ncube ebesixoxela kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi ukuzalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo ekudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu e-Africa Cup of Nations, yona eqala lamhlanje elizweni lase-Ivory Coast. Okuningi asikuzweni kunithathele izindaba e-Studio 7 uJoseph Njanji esiphala ludwaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umdlalo wokuqala womncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations ukhona namhla ntambama, njalo uxega iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo yele-Ivory Coast kanye lele-Guinea-Bissau. Lawo maqembu akusibaya sikagroup A ndawonye le-Nigeria kanye le-Equatorial Guinea. Kule zibaya eziyisithupha ezibunjwa ngamaqembu amane ngasibaya sinye. Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala elokitshini leluveve uMusa Moyo uthi uba khona kwamaqembu angamashumi amabili lane 24 ancintiswa ukuphakamisa inkezo ukupha ithuba amaqembu amela amazwe angela mela enkulu emdlalweni wenguqu.
Ya mbona ukuthi amanye ama team lawa angasoma favorite this time azakwanisa ukudlala lawo, ekwanisa ukungenisa ama results because ibhora selitshintshile these days. Akulandaba ukuthi abanye badlalela iwatwana, so kutsho ukuthi sizabona lati ibhora elicompetitive, sizakholisa. Sebengangena lawo Tanzania wona lawo isikhathi ukuthi ibe phambili singabilo kesi ilandela noSenegal kuphela sikhangelele uManye.
Nabolinye icele ubheka impilo ngwenya odlala kusigaba sika Division 2 edolobheni lakobulawayo uthi yena abadlali abadlala phetsheya kolwandle yibo akhangelele kuyibo.
So siyabe sikhangelele ukuthi njengoba kuyabe kulama players amakhulu asuka ezweni esikhaleti afukoni izochaza njalo siyakhumbula ukuthi kuqala kwakuthethe uMane nguye phakamisile so sikhalele ekhathisi ukuthi hayi usalala uzophakamisa because lati yabe isikhosta ngale uLiverpool sikhaleti maye kuya ngapha hayi uzosenzela kahle
umhlubulo wangezansi yezwekazi leAfrica umelwe ngamaqembu abalisayele South Africa, iZambia, iMozambique, iAngola kanye leNamibia njalo wayeyintatheli yezemidlalo osesebenzela iqembu lekulayo City uthandiwe moyo uthi uyakholwa ukuba phakathi kwawo lawa mazwe kukhona elingenza izimanga
singakhangeli iSouth Africa ilama players amaningi avela kuma Mamelodi Sundowns and yona iMamelodi Sundowns nxa siyikhangele isiyenze kuhle Africa iZambia yona seyayiwina iAfcon and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu
odlala iqembu labasakhulayo le Highlanders uDaniel Madondo laye uthi ukhangelele kuba iqembu leSouth Africa liqhubeke kuhle
thanda ukukhuluma inSouth Africa ngoba yine parent country and futhi sayibukela iPremier League yangkhona themba ukuthi singakhangela yakiyo ngiyenza ngcono ngoba ama player agood awethembazwani ama player agood bengaproducer into engcono bengaba le chance ukuthi qualify bephambi
unqobani ngwenya la yonke wadlalela iqembu labasakhulayo le Highlanders uthi yena ukholelwa ukuba intshantshu sizaphuma kumaqembu labadlali abaningi abadlala phetsheya kolwandle
hali ku Cameroon ve ama players amaningi singakhangela bazalelwa vele kuna hali France endaweni vele izithole i-training konke okuningi vele kuhle so sikhangelele ubone ukuthi labo besikhiphele wonke all the based in this office
ukusasa ngensonto iqembu leNigeria lizadlala lele Equatorial Guinea komunye umdlalo wesibaya sika Group A ukuthi kusibaya sika Group B iqembu leEgypt lizadlala lele Mozambique ikanti eleGhana lizadlala lele Cape Verde iqembu leSenegal liphethe isicoco ngemva kokunqoba eleEgypt ngo-2021 ikanti eleEgypt liphutshelise endaweni yesibili njalo langomnyaka ka-2017 lapho elinqotshwe khona ngeleCameroon umncintiswano weAfcon 2023 uqala namhlanje zilithumi lantathu kuzibandlela njalo uhlelo ukuba ufike emaphethelweni mhlazili 10 lanye kunyanga kaNhlolanja limidlalo kwakumele idlalwe enyakenye ngenyanga kaNhlangula loNtulikazi kodwa yasidluliselwa phambili ngoba isimo somkhathi siyabe singalungelanga ukudlalwa kwamdlalo wenguqu ngaleso sikhathi elizweni lase Ivory Coast ngiyimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi werumba uBright Dube ozibiza njalo ngokuthi nguKing Brian nangu lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7 nesingu yakhe entsha elesihloko esithi Khuzani Abantwana.
Sarbonani sarbonani ngiqhamuka ePlumtree esigabeni semacingwane kwezomthulo ngisamncane kakhulu ngiyethule ama single track angu 2 last year 2023 kumanje singena kulomnyaka u2024 ngizothula iFull album.
Oh, the party!
ngaba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngihlala elizweni lase South Africa. Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithola kulezi inombolo +27 78 688 2933. Ngizoziphinda futhi +27 78 688 2933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kini balandeli, bengicela uxhaso kakhulu. Ngisamncane kakhulu endimeni yomculo, ngicela nami ningisekele. Ongathanda ukuthi maybe ekhona ukuthi esebenzisene nami, ngakhona ukuthi esondele kimi engincedise. Ngingajabula kakhulu la uma ngithola sengisezingeni eliphezulu, sengilingana labanye abaculi asebephambili.
Siyabonga King Brian esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, esidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.